Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhla ka 29 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungami Linkomo. Ezihamba phambili. Kubotshwe intathelisi indaba yeNewZimbabwe.com isetheswa icala lokwethula udaba lwamanga olubikwa lwangcolisa umongameli Emmerson Mnangagwa. Inhlanganiso emela izakhamizi zakobulawayo ithi ikhathazekile ngezehlakalo zokuhlukuluzwa kwabesifazana kuleli dolobho ngesikhathi amapolisa esithi kudlwengulwa abesifazana abangamashumi amabili lambili 22 eZimbabwe ngelanga. Kumidlalo yeFIFA World Cup, iqembu leGhana lele Cameroon ajabulise abalandeli benguqu ezwekazi leAfrika izolo. ISenegal yona izadlala njani namuhla? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa izolo abophe intatheli zindaba yeNewZimbabwe.com uLeo Munende amethesa icala lokudinda udaba lwamanga olubikwa lwangcolisa umongameli Emmerson Mnangagwa. UMunende uthi ubizwe ngabogatsha lwe-CID Law and Order bafika bamethesa icala leli kodwa kabamvalelanga. Udaba alubotshelweyo ngolwethulwa inkundla yeNewZimbabwe.com mhla ka 21 ngompandula olwalusithi uMnangagwa wabalekela izizalwane zeZimbabwe ezazimelele egcekeni lendizamtshina eleJohn F. Kennedy International Airport zijonge ukutshengisela ngesikhathi elande umhlangano we-United Nations eMelika. UMunende uyalilandula leli cala esithi ayisuye owaloba lolu daba kanti njalo ayisuye umhleli weNewZimbabwe.com. Kodwa uthi isimanga ukuthi amapolisa amethe seyicala lanxa ewachasisele lokho.
Bebecabangela ukuthi mina yini u-editor weNewZimbabwe.com angazi lokhu bakuthethela. Basebesithi kuthiwa njengo-editor, njengokucabanga wabo, ngakhipha istori esasifona umongameli. Sithi umongameli yena wacatsha ebalekela ababecengisela e-JF Kennedy Airport. Ababengani baningi wasevalelwa ngabanye abantu ukuthi yena ebaleke ku-United Nations General Assembly. So bambizile ngahamba negqwetha elemidiyaist from Southern Africa uChris Mike sathi sesikhona ngale basichazisela ukuthi idaba esibikelelwa yilolu ngoba bebantshelana ngitshele sengikhona ngale ngibasebe-in-charge publication of falsehood kodwa ngibatshelile bathi hhayi mina asikho editor owenyezimbabwe.com mina ngi-chief correspondent owenyezimbabwe.com ngiyeke ngakhulumela inyezimbabwe.com ngoba ngingayikhulumela nginganikwanga imvumo ngiyaxotshwa ngoba sebesithi u-editor ungangathi hhayi u-editor usebenza ese-London inyezimbabwe.com i-headquartered e-London so ngibatshela ngathi hhayi u-editor use-London bona bathi amaye thina ngiyeke siyenza ngiye saya e-London sayabupha umuntu so wena sesinika wena icala ngathi hhayi ngike lanika mina icala okufuze libe linge lomunye umuntu nxa kule cala ngoba lapha kulacala vele bona basebesithi hhayi wena sesikusayinisa ethiwa yi-wand and caution. Wand and caution yona leyo ngibeye kwabasobala ukuthi hhayi mina ayisini owabhala udaba lolu ayisini engapublisha istori ikudaba lolu ayisini njalo u-editor wodaba lolu.
Ubathi kumele umiswe nini emthethwandaba pho?
Abakhulumanga ngiphuma bathe bona sizabe sikubiza lapho esithanda khona njalo kufuze wena wenze ngendlela zonke ukuthi uyabe ukhona lapho esikubiza khona. So lami ngizazama njengoba kungamapholisa ngizazama njalo hayi lapho ababiza khona ngizabe ngikhona kodwa ngibajelile ngathi hayi lokhu elikwenzayo yikusebenzisa umthetho owelizwe ngendlela engasiyo.
Umhleli weNewZimbabwe yena ukhulume laye yini njalo uthini?
umnikazi wenyizimbabwe.com.
Yebo, umnikazi laye umhleli lo othi useNgiland.
All right. Ayikhulume laye laye umangele ukuthi ungani bebiza mina. Yena bengazange bakhulume laye. Ngamthela ngathi alama ngazi ngoba akazi ukuthi izizwe lami lingene njani kwindaba zona lezi. Udaba lwakhona singalibhalayo labo lokuthi izizwe lami lingene njani bexazulula kumbe behlola udaba lolu angazi ukuthi lingene njani. Kodwa ngimtshelile yena laye wathi hayi umelele ucingo lapho bedingisisa ukuthi yini okwenzakalayo.
Ungathi udaba lolu soluza kuphazamisa yini kumsebenzi wakho?
Hayi, lokho liqiniso ngoba udaba lolu ngamphazamisa. Ngikhangele umnyaka ozayo. Umnyaka ozayo umnyaka wokhetho. Umnyaka wokhetho kuningi okwenzakalayo. Njengakhathi sinikeze ngentatheli zindaba, sengizesaba nawo.
ULeo Munende, intatheli zindaba yeNewZimbabwe.com. Inhlanganiso emela izakhamizi zakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association ithi ikhathazekile ngezehlakalo zokuhlukuluzwa kwabesifazana kuleli dolobho ngesikhathi amapholisa esithi eZimbabwe kudlwengulwa abesifazana abangamashumi amabili lambili 22 ngelanga. Inhlanganiso le icho lokhu ngalesi sikhathi somkhankaso we 16 days of activism against gender-based violence okuyisikhathi sokuqakathekisa ukulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama lamantombazana ngabesilisa. Sixoxe lomsekeli kamgcini sihlalo walinhlanganiso unkosikazi Patricia Chabalala.
Udaba lolu mntanami lubhahle kakhulu koBulawayo ngoba omama bayatshaywa kakhulu njalo isikhathi esiningi omama abakhondelisi ukuzivisebela belisa amadoda. So lubhahlile kakhulu, bayatshaywa kakhulu omama ezindlini lapha nangaphandle, bayatshaywa emabhawa njengoba sokwagcwala emabhawa yonke indawo.
Isizathu kahle kahle kuyini isizathu esimqoka babe belwelana babe betshayelwana?
Isizathu kakhulu yikho khona lokhu ukuthi imali kayikho. Yabe kubanga yona imali ukuthi imali kayibuye ekhaya, kubangwa lokuthi ukudla kubuye ekhaya, bese kuliwa-ke lapha namadoda. So kuzabandelelwa amadoda noma indoda isebhawa ilandelwe ngumama ukuthi ngathi funeka abantwana ukudla, ngicela imali ngithengele abantwana ukudla, bese kuliwa-ke ngoba shuwa indlala ibhasile, imali kayikho. Omama bahawula kakhulu ngoba iningi labo liyabe lithengisa amatamatisi ngenxa behlule ukuthi athengise imali le ayithole. Lotshwala lobubukhona kuyanathwa kakhulu. Indlela okunathwa ngayo itshwala kubangela ukuthi futhi kube ledlakela lokhu lolu kuliwe kakhulu lapha.
Lina njengenhlanganiso lilenhlelo yini zokukhulumisana labo abesilisa labesifazana ngalolu daba?
Yes, sinazo kakhulu inhlelo ezikhangelwa yi-Department yethu ye-Gender. Department ye gender, i-Department ye gender iyenza imikhankaso kakhulu. Iqalisile nje ukwenza imikhankaso leyo ikhulumisana labo baba labo mama babahlanganisa endaweni eyodwa bekhuluma bekhuthaza ngokuthi kungabi lodlame lolu lungaliwa kukhulunyiswana.
Obaba nxa likhulumisana labo bathini, bavuma yini ukuthi yibo abahlukuluza omama kanti njalo kumele bachiyane lalowo mkhuba? Bayakunanzelela yini ukuthi benza into engalunganga?
Abavumi isikhathi esiningi bathi nabo bayaqalwa, bathi ngathi siyatshaywa mama kunje, omama laba ngathi basibetha basiqala singabenzanga lutho. Kodwa isikhathi esiningi obaba sebebona nabo ukuthi lokho abakwenzayo kubi kakuqontanga. Uyabona ukuthi nje babe bephikisa nje kodwa bekwazi ukuthi lokho abakwenzayo abaqondanga. Kodwa kukhanya bayabona balalela kukhulunyiswana ngoba xa kungakhulunyiswana kuphendulwana kuboniswana kuba ngcono bazwisisa.
Zikhona yini izehlakalo lapho owesilisa azivikele khona ngokuthi hayi nguye otshaywayo lani laphenya labona ukuthi hayi impela ubaba nguye othwaliswe nzima lapha ekhaya?
Yeah, kukhona kwezinye indawo lapho ufica khona hayi kungalula silindaba nayo umama echinga kodwa akazizamanga njengalezi ezokuthi omama bayatshayo hhayi zilithwana azilingani nalezi ezabomama lapho abahlukuluzwa khona.
Unkosikazi Patricia Chabalala ngumsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. ELeChina izolo liyekethise imigoqo yalo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 kulandela ukutshengisela kwabantu bakulelo lizwe bekhonona ngemigoqo le besithi yephula amalungelo abo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ingcwethi zisithi igciwane leli lilakho ukumemetheka ngamandla eMelika lakwele Canada kulandela ikhefu le-Thanksgiving eviki ephelileyo lapho abantu bakulawa mazwe abavakatshelana khona ngobunengi. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo sebenza kwezempilakahle kwele-Bilitane umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule.
Ababusi beChina isinqumo lesi basithethe ngenxa yokuthi abantu beChina bebesebesidla udlakela ngoba befuna amalungelo abo. Uhulumende ukwenze lokhu ngoba beseqathanisa esebona ukuthi nxa bengakwenzanga lokhu ukuthi begobele lokho okufunwa ngabantu, abantu bazaphazamisa umbuso wamakhomunisti. Ngoba phela nxa abantu sebevuka udlakela kanje kuba yingozi kulabo ababusayo, kulabanye ade bebuya ngezombangazwe phakathi. Loba kuyinto eyimvela kanci eChina ukuthi abantu batshengisele ngalindlela, kodwa batshengisele abantu beChina ukuthi bazimisele ukuthi belungise lokho kungaba kuyakhathaza elizweni labo ngoba uhulumende uyancindezela. Uhulumende ovele encindezela uyathatha amathuba. Loba kungasonto edinga ukuthi abantu bancindezelwe, kumele sihlale lawo lo mkhuhlane ngoba usuvele usukhona. So asomkhuhlane ukuthi umkhuhlane ukuthi abantu sebengave ethuka kudlula amalawulo. Hatshi,
siyabona ukuthi ikhefu lekhisimusi liyeza njalo sikhuluma nje iningi belithakazelela iThanksgiving eMelika lakwamanye amazwe. Singabona igciwane le-COVID-19 limemetheka ngenxa yalokho, njalo abantu bengenzani ukuthi benqabele ukumemetheka kwalo?
Abazingcitshi labaqeqetshileyo bayatsho ukuthi umkhuhlane we-COVID uzamemetheka, bathelelana ngobuningi, ukuhlangana kwabantu ngobuningi. Lezi ndlela abahamba ngazo besendaweni ezijiyeneyo, abanye bahamba ngezitimela, abanye bahamba ngezindizamtshina, le ndlela eziningi-ningi, abantu bahlangana ngobuningi. Kuyayenza ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 umemetheke phakathi kwabantu. Kube sokubuya njalo emazweni anjenge-Europe, siyananzelela ukuthi umkhuhlane lo usuphakama ngamandla ngoba lesi kuyisikhathi sokuqanda kuleli lizwe esithi yi-winter. Njalo futhi sibuye sikhangele la amazwe jabulele usuku lwekhisimusi. Abantu abaningi bazahlangana bezimuli, behlangane bengabangane indawo eziningi kumaborder, bengena emazweni ayehlukeneyo. So umkhuhlane lowu we-COVID-19 uzamemetheka, kukhangelelekele ukuthi uzamemetheka ezweni laseQatar kulo mdlalo omkhulu omhlaba wonke owenguqu i-World Cup ye-FIFA. Abantu babuthene bagcwele enkundleni zokudlalela ibhola, abavikelanga umkhuhlane wegciwane le-COVID-19. Ngakho ke bazahotshelana khonaphana laba abantu bavele emazweni amaningi nengayihlukeneyo, wonke umhlaba nje bazathwala leli gciwane. Njalo singabona sokuba le gciwane elinye le-COVID-19 elibuya liguquka ngenye indlela, livelela endaweni ezinjengazenezo ukuthi abantu abebuthene.
Umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule usebenza kwezempilakahle kwele-Bilitane. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi eZimbabwe kudlwengulwa abesifazana abangamashumi amabili lambili 22 ngosuku. Okuyinto esidale ukuthi iParliamente ixoxisane ngokuqinisa izigwebo zabadlwenguli. INewsday yona ithi uhulumende usethwalise inhlanganiso ezizimeleyo usethwalise nzima inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenza lozulu ngokuthumela abacuphi ukuthi bazifake amehlo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Kuna ke ngikhulumele Believe Gawulelo Joseph Chuma, Malaki Nkomo noZenzumo yilo Elfas Mashaba. Bahlala besithi izwi leli lokuthula. Kulomthetho people are living in peace. Look at eGwanda kubonthebe laphana izakhamuzi ziyakhala. Zithi kulomuntu ongubhova ohamba ethwele ihloka ngqamu lebhemba oterrorizer erepha abantu. Lina abantu bezanu alikunanzeli kokuthi ilizwe leli akulamthetho la. Selibhizi ligijimisana labantu babo-CCC labo-MRP ama-opposition parties lisekela ukuthi amapholisa enze the right job yokubopha abantu izigangi ngesikhathi kamgabazane sikubone lo. Kesabeka isikhathi esathi sikhula ngaso okuthiwa ukuthi abokulezigebengu ezihlala egangeni. So we equal for the cadets in England and in new dispensation, we may in new dispensation in Yakona. We would have a police, a true woman to you one. The whole of the therapy is a camus is Kale, we may would have same material land. We may have a number to big equal funa. Believe Kaul and Jenga or Yangega. Yangega, I'm jumped down. I'll sit with a piece. Kule peace njani namashuruki yahlupa abantu ngani? Kule peace njani abantu besithi kulomuntu oterrorize abantu abantwana bazahamba esikolo. What type of peace is that? Akuzama ukufunda wena mdala ohamba esikolo uzama ukufunda wena unanzelele ukuthi ilizwe lela la alilamthetho, alila peace. Kwenziwa umthetho kuphela uopposition.
Basakazi bethu ninjani? Ngikhuluma noNkabini. Bengicela ukudlulisa nje message kunaba abafowethu abe-MRP. Ngilalele kahle, bengilalelisise. Nami nginendebele ngasemathebheleleni from Lupane. Indlela nje abayenza ngayo mina ayinginiki respect. Angaze ngizwa mina abaholi be-CCC ma benza amarali be-criticize noma begxeka i-MRP. So lokho thina abanye kusinikeza omunye umqondo uthi abana respect. I'm not a politician, ngingumvoti. Hayi ukuthi kule qembu ngilandela, ngilandela iqembu mina, ngivotela iqembu emboni ukuthi lingisa phambili and then izosa phambili lempilo yabantu abami. So le into engiyizwa nje beyikhuluma la begxeka bengaqedi, hayi angizwisisi kahle ukuthi bangabahola banjani. Ma befuna ukuheha abantu ukuthi bebalandela ababahehe kahle. Intombi ayishelwa ngolaka, ayishelwa ngenhlamba, awuyisheli nge-ex boyfriend yayo, uyishela ngento ozoyenzela yona in future. Hayi ukuthi uyishele nge-boyfriend yayo ukuthi i-boyfriend yakho yayinje. Ayizange kwenzele lokhu, mina ngizokwenzela lokhu. No.
Linjani kustudio 7? Kustudio 7 uthungamile Inkomo, Tanono Kawande, Gift Dube, Sositumbanlwa nomunye, labanye sembakhohliwe. Siyalibingelela, siyajabula nge-news, siyajabula nge-news elisiphakulela zona kustudio 7. Lapho bakhohliweyo lingixolela, hhayi ngiyalibingelela lonke lonke abanye mabizo abo asuke embalekile. Ngiyalibingelela lonke engikhohliweyo nalapho embaqambileyo, siyabonga. Ngele themba ngiyakhe ngilalele ngalibeka i-news ku-Studio 7 lixwayisa ukuthi kungabi lokuthukana. Kodwa isimanga engiyilaso nansi ngapho ku-Studio 7, lo baba lo utaphezwa mgwadi uyathuka intando yake nyabe siyabe simlalele nje sonke ku studio 7 laphela ngenxa yokuthi bona abezani PF ngiyiba abantu abakuphawa yes akwazi yeyiba abaphethe umbuso kwakathesi kodwa liyaxwayise sibili sinyanyabe ngilalele ukuthi nxa sifaka ama-audio kumbe kuyini nje kumbe kuloba singalobi sithethisa umuntu nxa kuyikuthi i-audio singakhulumi ku-audio sithethisa abantu kodwa yena uthaphezwa mgwadi yange umlalele uyathuka nje ihlamba yonke umhlobo wonke nje ngenxa yokuthi bona yibo abakuphawa hhayi loku akwathina ke abanye abe-TCCC asithandi ukuthi kumbe sithuke umuntu hhatshi
abalaleli be studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithele Kenya liqhuba inkulumo zokuzama ukuqeda impi esemhlubulweni wangempumalanga kwele DRC. Owake waba ngumongameli wele Comoros umnumzana Ahmed Abdalla Sambi Sambi wetheswe isigwebo sokupika okwempilo yakhe yonke ngemva kokufunyanwa ile cala lokuthengisela abantu bokuza ama-passports. Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uze konke okuphathelane lomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022. Sisonke. FIFA World Cup 2022 eQatar. Balandeli benguqu kwezemidlalo amaqembu aseAfrika athele Morocco lele Ghana adlale kuhle kakhulu izolo kumncintiswano weFIFA Soccer World Cup kwele Qatar. ICameroon ihlasele okwesilo yaba ngutshikilo bhanqa 3-3 leSerbia. IGhana layo idlale okwezinga laphezulu yashaya eleSouth Korea nge 3-2. Kweminye imidlalo yayizolo eleBrazil linqobe iSwitzerland nge-1-0 kwathi iPortugal yatshaya i-Uruguay nge-2-0. Namhla khona iSenegal izadlala le-Ecuador, iNetherlands izadibana leQatar kuthi iMelika izaqwaqwazana le-Iran, iNgilandi yona izadlala le-Wales. Sixoxe lolandela imidlalo yeWorld Cup le eseMelika umuzobanzi Ncube.
Ibhola le round okusho ukuthi liyakwanisa ukuthi ligiqikele noma ngapi. Sesibonile lapha ku World Cup kanobhutshuzwayo eQatar ukuthi ama team ayiwo aziwa ezintshantshu zebhola ayiwo sibili kade garage wakubi lapha ku World Cup eQatar. Siyabona amathimu akithi sibili eAfrica aqale madolonzima kodwa siyabona sibili ukuthi iGhana nanso yawina iMorocco njengayo idlale kuhle kakhulu yadla zona intshantshu ezidlala eEurope iBelgium uyabona sibona le Senegal layo futhi yenza kuhle kakhulu yadla bona abanikazi belizwe eQatar so kuyajengisa sibili ukuthi amathimu akithi eAfrica azimisele njalo kumele siwasupporte ngiyayibona kakhulu iMorocco hayi iMorocco ingayithatha phela iWorld Cup sakusoma so ngoba hayi ibhola labo limnandi kakhulu
Namuhla kule qembu laseAfrica elilodwa elidlalayo iSenegal yona ezanqikilana leEcuador ubona izala nkomoni lapho
iSenegal imnumzana nkomo phela sikhumbula ukuthi yiyo vele enqobileyo kuAfrica Cup of Nations so yiyo evele ithenjelwe ngamaAfricans ukuthi khona hayi zathi representa kuhle sibili sifisele anhle inkulu kakhulu sibuthi chai Ecuador
iliphi iqembu obonali phakamisa linkezo ncube ngoba siyabona kulamaqembu amathathu lapha akhanya ehamba phambili asenqobile kumidlalo yawo yonke aseyidlalile lapha sikhuluma ngeFrance esidlale imidlalo emibili yanqoba kuyo yonke sikhuluma njalo ngeBrazil la esinqobe kumdlalo yomibili eganye le Portugal layo esidlale imidlalo emibili yanqoba kuyo yonke iliphi iqembu obona liphakamisa inkezo ye World Cup lonyaka
inkezo le ivele iza eAfrica mnumzana Nkomo ngoba amathimu akithi eAfrica adlala ibhola elimnandi kakhulu sibili ngoba sesibonile phela ukuthi amathimu onalaye kade ethenjiwe yokuthiwa izintshantshu zakhona zonobhutshuzwayo kakulalutho sibili ngoba phela nampo Morocco kade ezantu yabona ubazitshayela amathimu onalaye adlala eEurope ayo alama players sibili abhadala izimali ezinkalakatha adlala all over the world so uyabona ukuthi iAfrica hayi sayithatha inkomitsho le uyabona uMorocco laba labo Senegal labo Ghana baphelela phezulu sibili khona
umuzo banzi ncube ngomlandeli wenguqu ohlala khona pha eMelika kodwa udabuka kokapu eSlovela Sikhangeleke izibaya ukuthi ziminjani ku Group A iNetherlands iyakhokhela isidlala imidlalo emibili ile 4 points ilandelwa iEcuador layo ele 4 points kuzo ukuthi iSenegal ihlezi kuzinga lesithathu ile 3 points iQatar okuyikho lapho kudlalelwa khona imidlalo singathi ngama hosts sebedlale 2 games baleqanda 0 ku group B kukhokela iNgilandi ilandelwa iIran kuzobuya thina eMelika ngapha iWales ihlezi ku number 4 ku group C kukhokela iPoland ilandelwa iArgentina kuzobuya iSaudi Arabia ku zinga lesithathu iMexico iku number 4 ku group D kukhokela ke omaqhuzu iFrance isidlala imidlalo emibili ile 6 points ilandelwa iAustralia ele 3 points ku number 3 kule Denmark kuzo ukuthi ku number 4 u number last kule Tunisia group E ikhokhelwa iSpain ilandelwa iJapan kuzo ukuthi iCosta Rica then iGermany amaJelimana ahlezi ku number 4 adlale 2 games kodwa ale 1 point kuphela group F iCroatia yakhokhela nge 4 points ilandelwa iMorocco ele 4 points layo kuzo ukuthi iBelgium ihlezi kuze ngalesithathu Canada yona isiyaphumayo iku number 4 group G kule Brazil ekhokhelayo ilandelwa iSwitzerland kuzo ukuthi iCameroon number 3 Serbia number 4 then igroup yokugcina kukhokhela iPortugal ele 6 points ilandelwa iGhana ele 3 points kuzo ukuthi South Korea ihlezi kuze ngalesithathu ikugcineke iUruguay ihlezi ku number 4 ayike sisiphethe ngebe sihamba phambili kubotshwe intatheli izindaba yeNewZimbabwe.com isetheswa icala lokwethula udaba lwamanga olubikwa lwangcolisa umongameli Emmerson Mnangagwa Kwanele mthwaka zomuhle olivale lisayo nguntunga milinkomo asibeni sonke kweza kusihlwa ngo half past 7 lichone kuhle.